njengabantu abafuna ukuthi sinuke amakhwapha singenile kuma province wonke ang10 sicubungula sifuna ukubona ukuthi kanti abantu basibona njani bayasithanda basikhombile yini isiphambanisa ngapi njalo bayasithanda sesasenza survey sihamba sithule sibuza abantu ukuthi hatshi ibandla leli sihlanganisa lamanye akhona lisithanda njani. Sacubungula sivele eMashonaland Central sabona eMashonaland Central bale 56% abantu abathi bazasivothela. Saya eMashonaland West sazuza 60% abazasivothela. Mashonaland East sazuza 65% abazasivothela. IHarare bathi 80% bazasivothela. Saya eManicaland sacubungula sabona kule 75% abasithandayo abasazivothela. EMidlands sazuza i-56% abathi hayi bazahamba lathi. IMashingo layo yalandela yasipha 65%. Thebeleland North sazuza 72%. Lokho kwasithabisa kakhulu ngoba abantu bakithi sebebonile ukuthi ibandla lezanu libatshela amanga mnyaka yonke. Sangena eMathebeleni South sazuza 70%. Satshaya izandla sathi hayi abakamthwakazi labantu bakamamba bayasithanda. Sasesigcina ngakobulawayo sasuza 80% enzikini yesindebeleni leZimbabwe. Yikho ke sithe sesicubungula sesithatha lokho kuthiwa yi-average sesihlanganise amaprovinsi ang10 sabona sizawina nge-67.9%. 67.9% round off sayifaka 68%. Leyo yinamba esizawina ngayo. Abantu bayasithokozelela ngenxa yokuthi asoze sihambe sifaka abantu abangabathandiyo. Abantu bazazikhethela abathungameli babo ku-council lakuma-parliamentary elections, ngitsho lakuma-senators lama-provincial councils. Abantu bathi hayi bantu ibandla leli siyalithanda. Okwamanje sisebenza nzima siqoqa abantu sifuna ukuchaya 70% plus come elections 2023 ngo-June July. Ibandla lethu lizawina. Abantu abathandabuzi, omama bayalithanda, ogogo bayalithanda, ontanga bayalithanda, obaba bayalithanda. Ngitsho labasebenza kuhulumende ama-civil servants, ngitsho labe-armed forces abathi disciplined forces bathi sebehluphekile ukucindezelwa besebenzela abantu abangcosana. So ibandla labantu mahlabezulu singene sanguduza sazinuka amakhwapha basitshela ukuthi bona bafuna abantu abangalankethi abachabi, bafuna omama labo bangene emandleni izikhundla zamandla abantu bazikhethela hayi imposition.